sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-15 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kubhubhe abantu abangamashumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amashumi ayisikhombisa 68.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumpe nezolo ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumpe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile.
Udlakela lwe-South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela.
Ukuphuma kukamakomborero aruzibishe ejele yinto esiyithakazelelayo, phela yikho ukunqoba izitha.
Osakhulayo webandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso ngemva kokubika wenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe kulokhu evalelwe ngoba sevuselelwe elinye njalo icala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chume amabili kobulawayo izolo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani elababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele ledlule inkulungwane ezintathu 3110, okulinani ebelingakaze libonakale selokhu leli gciwane laqhamukayo. Njengensukwini isabelo esikhokhelayo ngesemashonaland west asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebehahabe isigodwa 9,888,846. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abangelazithupha zokuzalwa ngezizathu ezijiyeneyo, ikakhulu labo abasebenza emapulazini lasemigodini lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu, bathi bakhathazekile ngoba belakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngenxa yokuswela incwadi lezi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umuntu nxa ehlatshwa lijekiseni kumele aveze isithupha sakhe ukuze kwazakale ukuthi ungubani, njalo kufakwe imininingwana yakhe kugwalo lwasebehlatshiwe. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abangelazo izithupha. Abanye babo ngabalabazali labokhokho ababuya kuleli kudala bezodinga imisebenzi bevela emazweni afana leMalawi, iMozambique lamanye. Abakhulume lalomsakazo eLion's Den esigabeni seMashonaland West kanye labasebenza bucwadlana lalindawo epulazini lakho Nathan bathi lanxa befisa ukuba bahlatshwe kababoni lokho kusenzakala ngoba izithupha zokuzalwa abalazo. Omunye wabo kungosakhulayo umnumzana George Chasara, yena oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ongelazo incwadi zokuzalwa.
Zinorwadza zinorwadza azina zithupha auzitese ausibayo indotoda kati nyewe kuti kunodwa chi zithupha itonzi kuti anziye wachafambe chibati zvinoda chi zithupha varipo varungofo vamwedzara COVID afana COVID vamwe vachachi atakatonzwa vamwe akabatiwo vari mufuti womunhu mugoro remasitenza mwekumadhiwo.
Isifiso sokuhlatshwa ngilaso, kodwa inkinga isekuthini angilaso isithupha, ngoba ukuthi umuntu azahlatshwe kufunakala ukuthi umuntu abe laso isithupha, ngoba ngokuzwa kwami uma ungelaso isithupha umuntu akahlatshwa. Ngibuhlungu ngakho lokhu kakhulu.
Unkosikazi Thokozani Magenga, yena oyisakhamuzi se-Lion's Den, uthi banengi ababhekane lalolu dubo ikakhulu emapulazini lasemamayini.
yebo wayesumuntu wakho nayeselahlekelwe kakhulu ngondi nje ngokuthi uhlatshwa kulilungelo lomuntu ukuthi abe ngumuntu ovikelekile empilweni yakhe. So nga kungekela ulungisiswa idulo ukuthi abangela sithupha abangela mabhethe bancediswe ngurhulumente kuyabe kusitsho ukuthi bonabo beswela ilungelo labo lokuhlala.
Unkosikazi Magenga ukhuthaze iziphathamandla ukuthi zitholise abantu bonke incwadi zokuzalwa ukuze bahlatshwe njalo baphile njengabanye abantu.
Isicelo yisosoniso sicelela abanye bethu kufanele ukuthi ihulumende yenze amalungelo ukuthi abantu bonabo balungisisele izinto ezifaneleyo ngokuphangisa. Ngama-citizen ethu ngokuthi sebehlalele yathi okwesikhathi esithi sokufanele ukuthi beyimukelwe nguhulumende baphiwe izincwadi ezifaneleyo ukuthi bakwanise ukwenza konke abangakufisa.
Lo msakazo ukhulumisane labenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, bona abathi bakhathazekile ngalolu daba. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Silia Mafu.
Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha. Khathesi nxa sikhangelane legciwane le-COVID-19, sikhangelele ukuthi wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikelwe kulo umkhuhlane we-COVID-19 kulilungelo lomuntu wonke lokhu.
Unkosazana Mafu ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza abantu laba ukuze labo baphatheke kumisebenzi yentuthuko yelizwe.
Akula malungelo okumele ancitshwe abantu mahlayana, ngakho ke uhulumende kumele ayekele ukubandlulula abantu, wonke umuntu athole ilungelo lakhe, wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikeleke kuleli gciwane.
Lo msakazo uxhumane lomsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro, yena ongathandanga ukuthathwa amazwi kodwa uthembisile ukuba uzoludlulisela kwabaphezu kwakhe lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseLions Den eMashonaland West, yimi uMavis Gama.
South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Kubikwa sokufe abantu abangamachumi adlula isikhombisa 72, kwabotshwa abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu ayisikhombisa 1700. Sixoxele ngcwethi kwezemithetho umnumzana Vusi Moses Banda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo, ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo, nakhona endaweni eyithile bekulokhu kusabonakala abantu bebuthana befisa ukuhlasela, kanti endaweni eyiningi sokube khona ukubuthana kwabahlali bevikela ukubhidlizwa nokuhlasela la kweyitolo neyindawo ozokwenzela amabhizinisi. Kanti ke njalo kodwa siseza ukuthi umsongo sekukhona ukusonga okuningi lapha nje okwabantu abafuna ukuhlasela.
Lona udaba luka mnumzana Jacob Zuma luhamba njani? Sizwa kuthiwa sokuqalisela ukukhulunywa emthethwandaba, ungasitshela ukuthi kuhamba njani
empeleni? Izolo udaba lokucela olokubeka isicelo esokuchitha lesi sigwebo esethulwa inkantolo yesekela mthetho selizwe liye langena icala enkantolo yesekela mthetho selizwe, okusho ukuthi usuku lonke nje okungaba ngamahora alishumi beludikidwa lolu daba, kodwa isinqumo siye sabekwa okusho ukuthi kasizange siyethulwe izolo, sizokwethulwa emalangeni nje ambalwa alandelayo, mhlawumbe phakathi kweviki kumbe kuleli viki elilandelayo. Sokusalele kuyona inkantolo yesekela mthetho selizwe ukuthi sizokuthi isinqumo sayo sithini. Nakho abameli bakhe owayesengumongameli ukugibela umnumzana uZuma kade bebeka ukuthi akuzange ukuhambe ngendlela okufanele ukuhambe ngayo ukugwetshwa kwakhe ngoba akakazame phambili kwenkantolo njengokwenziwa wonke umuntu okusho ukuthi ilungelo lakhe elokubekwa kumbe ukuthathwa ngokulingana kwakhe wonke umuntu emhlabeni esikubiza ngokuthi ukulinganiswa kwabantu bonke liye lasuswa kuye ngoba yena uye wathathwa njengomuntu mhlawumbe okade engumongameli okusho ukuthi akasalinganiswanga nabo bonke abantu liye langahlonishwa.
Sizwa kuthiwa sokuqalile ukusilela ukudla lamafutha ezimoto lokunye okunjalo. Mubo okunganani umumo?
Ukudla khona sokuqalile ukungatholakala endaweni eyithize kanye namafutha imoto. Lokhu kubangelwa ukuthi ikakhulukazi kusifunda saseKZN saseGauteng. Lokhu kuhlasela kuye kwahlasela lezo zindawo lapho okuthengiswa khona amafutha imoto kanye nezindawo kumbe izitolo ezidayisa ukudla ikakhulukazi. Bese kusithi ke labo abanikazi beyimoto ezithwala impahla sebethethe isinqumo sokuthi izimoto zabo zingahambi emgwaqweni ezithwala amafutha ikakhulukazi uShell no BP ngoba kulezi zifunda sebethe imoto zabo kazizwe ukuthwa ukuthuta amafutha ziwahambisa lapho adayiswa khona ngoba zisesaba ukuhlaselwa ngoba sezihlaselwe kakhulu kulezi zifunda kanti ke ukushiswa kweitolo ikakhulukazi ezidayisa ukudla sokwenza ukuthi abantu baqale nokuthenga ukudla ngokwesaba lokho esikubiza ngepanic buying besenzela ukuthi mhlawumbe bangatholani banokudla njengalokho nomongameli wamemezela ukuthi sokungenzeka ukuthi kugcine kungathokushoda ukudla kumbe kusilela lokho sokwenza ukuthi abantu bathenge amafutha eimoto ngokwesaba ukuthi mhlawumbe bazabuya phele bagcwalise imoto amatanki nalapha isidingo singekho kwenza kanye nokuthi abantu bathenge ukudla ukuthi bagcine ukutholakala ezindlini okusho ukuthi lezo yitolo bezisavuliwe sezigcwele kakhulu abantu abahamba besiyothenga khona okusho ukuthi makungaqhubeka ngalindlela ikakhulu kulezi zifunda ezimbili sokungatholakala ukuthi okwamaviki mhlawumbe ambalwa alandelayo kungasilela kodwa uma kungaphinde kubuyele kutholakale ukuthula lezi nto sicabanga ukuthi zingasheshe zibuyele esimeni esilungileyo.
Umnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi kwezemithetho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezokazi le-Africa i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Ubandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso senkulungwane ezilitshumi zamadola 10,000 Zimbabwe dollars izolo ngemva kokupika okwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe ulokhu evalelwe ngoba elelinye njalo icala lapho ukukhululwa kwakhe okwesulwe khona ngumthethwandaba i-revocation of bail ngesiNgisi. UHaruzibishe uvalelwe ngomabasa ngemva kokwetheswa isigwebo somnyaka olenyanga ezimbili kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla udlakela. Izolo umahluli we-High Court uJustice Webster Chinamora uthe kumele akhululwe nge-bail ngoba elawo amathuba okuphumelela ekuthini isigwebo sakhe silahlelwe kathana. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Khosa Mncube utshele inkundla yeZim Live ukuthi uHaruzibishe kasoze akhululwe kathesi ngenxa yolunye njalo udaba. Lanxa kunjalo isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi bayasamukela isinqumo sayizolo.
Ukuphuma kukamakomborero Haruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha asekwenzile kodwa sibuhlungu ngokuhlala kwakhe ejele okwenyanga ezintathu ngoba sikubona kuyindlela uhulumende ahlukuluza ngayo amalunga eMDC labanye abantu nje abalombono ongafani lowezanu. Ukhona phela umkhubo osetshenziswayo okuhlukuluza abantu ababiza ngesiNgisi bethi yilofe. Lokhu yikusetshenziswa komthetho ngendlela ezingajabulisiyo, ngendlela ezilohluku, ngendlela leyane eyokwenza ukuthi abantu abaphikisayo bezibone vele besiba lamacala bona bengabantu abangelacala. Kungaba futhi indlela eyokuthi abantu abaphikisayo befakwe emajele bengathoniswanga amacala ona lawo, kuyokuthi abantu lawo behlale izikhathi esiningi kakhulu emajele kodwa bengagwetshwanga. Lokho siyakusola sibili.
Lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba yeZimbabwe isebenza isekela uhulumende lezanu PF. Kodwa ukukhululwa kukamakomborero lokhu abanye bengathi kuveza ukuthi imithethwandaba isebenza izimele nanku usekhululwe. Ungathini ngalokho?
Imithethwandaba yeZimbabwe isebenza imele kuhlangothi lwezanu PF. Imithethwandaba yaleli lizwe itholakala ithonisisa amalunga eMDC kuphela, ngoba amapholisa kabophi amalunga ezanu PF, kubotshwa abeMDC Alliance kuphela. Ngikwanisa ukuthi nginike umzekeliso wokuthi yena uMakomborero Haruzibishe ube lelinye icala elimayelana ngokwephula umthetho we-COVID-19. Kodwa ungakhangela amaviki adlulileyo, uRichard Moyo owezanu PF ube le rally eMathi North, irally le ambonanga pholisa njengoba umthetho wephosa nomthetho okhona lapha ezweni okuhlukuluza ukhuluma ukuthi umuntu kumele aye emapholiseni. Kusitsho ukuthi umhlangano lo owa-adreswa nguRichard Moyo kwakumele u-aplayele emapholiseni. Umhlangano lo wawulabantu abaphezu kwenani 50 abantu, ole more than 50 abantu. Umhlangano nalo abantu babengagqokanga ama-mask, abanye vele besenza santando kungelalokho esikuthi ngesikhiwa thina i-social distancing, kungelakho nokho kunanza imithetho eyokuvikela i-COVID-19. Njalo azange sizwe ukuthi kulabantu ababotshwayo. Singawuthatha lokhu sibe sesithatha thina iqinisa elithi lona kube labafana abathathwa be-MDC Alliance ababotshwa ephumula abekhokhela mu-organizing secretary uCalvin Moyo. Abathathu laba kwathiwa bona bephule umthetho we-COVID ngoba behamba bekhankasa nge-voter registration. Khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi indaba eziyabe ziphuma kumthethwandaba zindaba eziyathola abafana abe-MDC kumbeni amalunga e-MDC eyiwo agwetshwayo kumthethwandaba.
Umnumzana Sweden Chirowodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udlakela oluse-South Africa kumele luqedwe ngokuthula ukuze kube lokuthula esigabeni se-SADC. Umnangagwa ubesethula amazwi la edale le-Politburo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani ye-Zupco isehlise imbadalo njalo yengezelela amabhasi athwala uZulu emalokitshini. Uhambo lunye ngebhasi solubiza amadola angamashumi amane i-$40, kuthi ngekhombi sokungamadola eZimbabwe angamashumi ayisithupha i-$60. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo Studio 7, linjani khona ngapho? Hayi, thina ngapha kunzima ekhaya eZimbabwe umkhuhlane we-corona. Hayi corona lidla mahabula kuzima ngapha. Ngicela limphathise lapho. Ngidinga umntanami unyashaphulu kwibha ngamgcina eseHarare eBotswana 2. So angikwazi lapho khona kagesi. Ngicela lo umlayizelo lufake eredweni ube isimemezelo. Isicelo sami udingwa ngubaba wakhe uAmoni Ncube. Inamba zami izozinto ezenzende ngazo ezifuni. Ngicela limphathise kakhulu bantu.
Yebo, 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 kustudio 7 linjani lonke ntungamili nkomo. Hayi, thina nje khona ngapha sikhala ikorona nje kuthi ngabe abantu bonke bahlatshwa ngomkhuhlane lo wekorona uzaqeda abantu. Hayi, ngigama nguEmmanuel Mdlunga ngapha eHarare.
Salibonani kustudio 7 labalaleli bonke. Ngicela ukusizwa lapha kustudio 7 ngumama ogulayo okuthiwa uMavis Nyathi owazala ngo-1973 olo mama wakhe okuthiwa uSehlukene Josephine Nyathi sodwa sewabhubha umama wami lobaba wami angimazi kuthiwa nguSteven Moyo ubaba wami kuthiwa wavela eMberengwa esigabeni sokuthiwa iNdundungwane wazalelwa khona kuthiwa uSteven Moyo wayengutailor ethunga izigqoko so mina ngumntana wakhe kuthiwa wakho wangithatha wangitshontsha esahlala kobulawayo wangithatha wanginikeza ibizo wathi ngutendayi so mina ngilapha ngazalwa ngo-1973 ngiyagula ngicela ukusizwa ngestudio 7 baba ngiyathemba ukuthi irekhodi yami ndizayibala emsakazweni ngicela ukuncediswa olo omunye omaziyo uSteven Moyo
mbingelele 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 lapho mbingelele umthwakazi omuhle ngithi umthwakazi omuhle kayibambe njalo le indaba kuze kuyefika leso sikhathi sokuthi siyodibana khona.
Hallo kustudio 7 okhulumayo ngumabaso ekezi esigabeni sesimaphisa lapha bengicela abasakazi bestudio 7 leli zami ukufundisa nge-COVID liye khona ungathi abantu bakithi abanye ba-ignorant inyana kodwa bakhangela abantu baphela lapha bathi hey corona kayikho njani njani kodwa abantu baphela phambi kwabo bekhangela. Ngiyacela sibili nxa lingathilani cele nabezempilakahle bekhe bephume emaphandleni lapho befundisa abantu ngalo mkhuhlane ngoba bazaphela abantu lapho emaphandleni nganoba sasephansi kakhulu. Ngiyabonga.
Salubonani bantu bakastudio 7 siyabonga ukuthile isincedisa ngokuthi sisakaze ngekuseni yanamhlanje. Siyabonga bantu. Cela abantu beqaphele izanu, abantu abaqaphele izanu. Izanu lezithembiso eziningi kakhulu uma sokusiya kuma-election. Ilezithembiso eziningi kakhulu. Abahlakaniphileyo siyacela abahambe bayothatha ungathwa lokhu behambe bayothatha ungathwa lokhu behambe bayothatha bedle befake ezindlini befake ezikhwameni bedle ngoba kuyafika manje isikhathi sokuthi irobha abadala irobha abantu. Siyacela bantu abadala bakawahlakaniphe labo bekubahlakaniphe segangeni manje sisebenza nzima nxa ukuthi babe lokhu bevotela izana ye siyacela shem abantu ngelanga lokuvota bayakwazi ukuthi kufanele benzeni ukudla bathathe bedle konke okufanele benikwe izana bakuthathe ngoba ilezi thembiso eziningi masokusiyavota ilezi thembiso eziningi siyayazi izano sesiyazi ilezi thembiso eziningi masokusiyavota abadala labanye labancane abancane abatsha labo banibani abathathe bedle befake eziphaleni bedle kodwa masokusiyavota bayakwazi ukufanele benzeni into ofanele benze siyabonga abantu seMpumalanga ngokuhlala ngiselupano ngokuzalo siyabonga igama uNdumiso.
Salibonani kustudio 7 okhulumayo uJosephat Moyo engathi audio maye ngafunda ayisiyezwa kuyakhulu studio 7 amabandla kithi umthwakazi labo MTC Alliance kodwa esikufisayo ukuthi ube ziyabambana lela amaphathi la asali imthwakazi la iyazama kulwelilizwe le MTC kodwa singabehlukanisa laba bantu ukuthi ikhiphe iZANPF kuyoba nzima. Thina into esifunayo bandla elizokhipha iZANPF ukuthi kuthiwe umuntu uthola amasitha angcono or ukuthi ahole kakhulu thina asingeni indawo lo. Umthwakazi le MDC Alliance mabona befisa ukuletha ubuhle eZimbabwe abahlangane bakhulumisane laba bantu kube into yi-one kodwa ungathi la uvulo kwakho kuyele lalwane vulo kwakhe izigodogodo zonke ezingeke zakwanisa ukuwina iZANPF. Inkinga yethu ukuthi omunye umuntu uyabefuna ukuthi awinele esikhwameni sakhe kuthe nthola amasithi amaningi ngizoba lamashezi lama hayi thina lokhu haye manini kancane sifuna ibandla eliyokukhipha iZANPF ngajabula le audio mayingafundwa
sanibonana ekuseni balandeli baka Studio 7 ngu-Ed lo okhulumayo umfana walapha nempowen sepland ngokukhulu ukudumala bakithi ama-videos asiyabone lapha kubafowethu beluthi impahla asiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uzwe ilanguage ekhulunywayo ezweni lakithi isikhulunywa khona lapha empahleni. Aniboni ngani bafethu ukuthi le nto iyothi mayijika kusasa kuthiwe abantu ababelutha umnotho ngobani? Njengamanje baqalile ukuklina amamolo abantu balapho kulawo mamolo kutho ukuthi sebezama ukugeza igama labo ukuthi kuthiwe hayi cha abantu bebelutha nje laba abangaphandle. Bafethu manenze ezinye izinto nibozenza ngokukhulu ukucabanga sihambile sezweni labanikazi. Asicela nje ukuthi nihloniphe uma usukutshontshile lokho okutshontshile akube ngokwakho kufihle ngaphansi kombhedo hhayi ukuthi uzoyenze nevidiyo ujabulela utshwala nje uthole utshwala uthole igrosari. Asiyiphatheni kahle bafethu, ibuhlungu inhliziyo yami ngale nto eyenzakalayo ngoba kusasa kuyovuka sekuyi-xenophobia bese kuthiwa abantu be-South Africa barongo.
Salibonani kwi-Studio 7 nabasakazi bonke kuzindawana zonke, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Thina siyalalela njalo siyawuthanda lo msebenzi eliwenzayo. Selengathi ngaqhubeka sethule izindaba ezinhle. Yini into engifuna ukuphawula ngayo? Yindaba engiyibona isenzakala lapho siyibona kuma-social media. Ungawuthi sekhona amanye amadoda abomama bendaweni yaseMpumalanga sesishona emashoneni asebehamba kodwa bebonisa ukuthi labo bakhona baphathekile endaweni yokuluthwa njalo babona kuyinto enhle kakhulu leyo. Ukuthi kambe le nto abayenzayo ababona ukuthi bazoqala izonophovia futhi yazi nangazi ukuthi ngempela abantu besesishoneni benjani. Babona bejabulile ngempela abanye bathi amabhiya nanka butshwala nampo bukhona inyama ikhona ngapha bobosiphingo. Hey abanye babonakala sekuthi abanye bathi manje inkinga sekuyoba yibhoda. Ngempela ngiyacela ukuthi le nto beke beyibone ngelihlo ngempela le nto le izodala izonophobia. Laba bantu kade benza bangenelani entweni abangazaziyo kuthi sebengena sokuyiwa sebehamba phambi inyawo uthemba ukuthi yibo asebeshisa South Africa. Laba bantu bazosifaka enkingeni kithina. Ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ucuku lodlakela. Siyabonga. Kwezemelika, abantwana baleminyaka yokuzalwa edlula ichumi lambili 12 labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngobuningi. Lokhu kukhangelelwe kubangela ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus okuthiwa yi-head immunity ngesilungu ngoba abantu phose bonke bayabe sebehlatshiwe. Sikhuluma nje abantu asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebesedlula izigidi ezilikhulu lengxenye 159 million. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esabelweni seCalifornia umnumzana Julian Bebe.
Ngapha kumango weCalifornia iDelta isingenile kodwa hayi kayikahluphi kakhulu kakufani lendawo ezinjengabo Missouri labo Arkansas. Ngale kuzwakala sili sokukubi abantu sebethwele nzima sebegula lezibhedlela sezigcwele. Ngapha eCalifornia bekusangani kusangcono kodwa labo sebekhangele sebevula amehlo sibili ngayo yona linto sebeqalisa ukutshela abantu ukuthi labo bananzelele ukuthi bangawubambi lo mkhuhlane.
Ziyavulwa yini indawo ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela imidlalo? Kuyavulwa yini kumbe kulokhu kuvaliwe?
Ayi amabhawa lendawo zokuzijabulisa hayi sokuvuliwe sibili abantu sebezikholisela. Ikakhulu kubonakele ngo-July 4th lapha ngozibusi walapha eMelika. Hayi abantu bebezijabulela sibili beziqolotshela hayi akusela lutho besebezikholisela abantu hayi akulahluphe. Sokuzaduba nje nalinto isivuka njalo yena lidelti siqala njalo.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesiqintini seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Udlakela lwe-South Africa solusibanganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.